kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Njebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 3 kumpandula 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu webulilima ubevota kuma-by-elections okudinga amakhansili amathathu okaward 1, ward 14 kanye lo-ward 16. Kodwa babikwa bebalutshwana abavotileyo. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bephansi kohlelo lweZimbabwe Special Permit bamukele ukwengezwa kwesikhathi sokuthi bafake isicelo zokungena kweminye imikhakha yamapermits, kodwa bathi lokhu akusoze kubasize ngalutho. Ungene kusuku lwesibili namhla umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMachobana oqhutshelwa khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu webulilima ubevotela amakansila kuma-by-elections amathathu namuhla abalisa waka-ward 1, ward 14 kanye lo-ward 16. Kodwa inhlanganiso ekhankasela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo eZimbabwe Election Support Network iZESNI yethule umbiko isithi balutshwana kakhulu abavotileyo. IZESNI yazise njalo ukuthi lanxa ukhetho lolu lukhanya luhanjiswe ngendlela kulabanye abehluleke ukuvota ngoba amagama abo ebengekho kuluhlu lwe-voters roll. Iveze njalo ukuthi esikolo seMalalume Secondary kulabantu abangamashumi amathathu lanye 31 abancediswe ukuvota ngoba bengaboni kuhle. Amabandla aphatheke kulolu khetho abalisa ele-CCC, ele-ZAPU kanye lele-ZANU-PF. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, yona ithi luqhutshwe kuhle lolu khetho. Sibuze ohlaziya ezombusazwe, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, ukuthi ubona izala nkomoni.
Amawadi asebulilima amathathu kamboni mahluko kuma-by-election achiyeneyo. Uma ubuwalandela uzathola ukuthi i-vote buying iyenzakele khonokuyana okuhlala yenza ngebandela ibusayo ukuthi uma sokulokhetho kufakwe amabhasi kodwa isuka esenta isiya khonale uthola ukuthi bese kukhampela lebutho kukhanya ngani isuku lezi zokugcina lalo bese lincedisa ekukhankaseni nokuhlukumeza nje abanye abamabandla aphikisayo kuba yinto ehlala ikhona kuyenzakele lakho ebulilima. So mbona ngazathi nje khonokho esikukhangeleyo ilizwe lonke lebulilima kuyenzakele lokungazange kube i-violence ibe kakhulu kodwa ukuhlukumeza kwamabandla aphikisayo sayo konokuyana ukuthi uthole ukuthi ulabantu bezakho kodwa bekhala ngokuhlukuluzwa ulabantu bekuthuthukiswa kodwa bekhala ngokuhlukuluzwa yinto efanayo nje iZimbabwe yonke kungaba le-by election kumbeni i-election eyenziwa libandla elibusayo.
Inhlanganiso ye-ZESNI iZimbabwe Election Support Network ithi balutshwana kakhulu abantu abavotileyo, kungaba kusitshengisani lokho?
Abantu uzathola ukuthi kaningi i-by election akusiyo nto abayithatha seriously kakhulu. Abantu bajale ukukhangelela i-general election ngoba abantu either babefithi sifuna ukutshintsha uhulumende kumbeni sifuna ukudefenda ibandla lona leli likhona. Kathesi bayebefithi akudala imahluko izikhathi eziningi abantu.
IZESNI ithi njalo esikolo seMalalume Secondary kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abancediswe ukuvota Iga akulu ngesizathu sokuthi kababoni kuhle emehlweni. Ungathini ngalokho?
Akulanto entsha indlela eziyabe zithe ngesikhathi kukhankaswa abantu batshele ukuthi kufuze ukuthi bethi kabancediswe ukuvota sokuzajwabe kahle. Intimidation isikhona indawo eziningi, so abantu kuyathiwa kufuze ukuthi lithi liyancediswa ukuvota, abantu ngenxa yokwesaba babi bebona ngani yindlela yokuthi ngibonakale ukuthi ngiloyal ebandleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziphansi kohlelo lwama special permits zithi ziyalamukela inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yama-permits. Kodwa zithi akulanto ejabulisayo ngoba lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo ma-permits kulokhe kungakasuswa. Kubika uThuso Khumalo.
Umphathindamu wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mdzwaledi uthi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi iqula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi ezifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliwuphiweyo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Matutu uthi lanxa belamukela lelinyathelo balovalo lokuthi umhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle mpeli indaba lezi. Esithemba ukuthi abantu bonke abalama ZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama waiver kumbe ngama permit.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imithaqana yazo.
Ma project akubambisana umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqwetha lezamalungelo umnumzana Busumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abeZimbabwe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye amaphemithi njengokuxwayisa kukahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo-applya ngoba iy'nkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo-applya zisasekhona kabakhwalifayi nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende kuzafuze alungise isimo sokwethuselwa kwabo yilaba abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza kungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ungene kusuku lwesibili namuhla umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana oqhutshelwa eUpper Marlboro eMaryland khonapha eMelika. Lumcimbi uqale izolo abavela endaweni esitshiyeneyo zeMelika behlangana besamukelana. Namuhla sikhuluma nje uyaphambili njalo izikhulumi ezitshiyeneyo zethula amazwi okukhumbula umzilikazi yena owasungula isizwe sikamthwakazi. Lo mcimbi ugqitshwa kusasa ngomdlalo wenguqu leminye imicimbi cimbi.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafuwe.
Kweze maphandleni, izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zeMathebeleland South zithi ukubhidlika komnotho sokubangele ukuthi abafundi abaningi abangamantombazana bachiye isikolo ngezizathu ezigoqela ukuzithwala. uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukuthabalala komnotho sekuphoqa amantombazana ukuthi aziphandele ukuze athole imali yokuthenga indingeko ezifana lempahla ayisebenzisa lapho sesikhathini ngoba iningi labazali lingasebenzi. Isakhamuzi insiza unkosikazi Matilda Dube uthi lokhu sekufake ukusasa labantwana engozini enkulu.
Kula ma-drop out amaningi ezikolo kungenxa yani abantwana babe sebezithwele. Ezithwala esezenjalo isisu sakhona asilamnikazi esinye. Umuntu akhomba amadoda abe ngu-5 ngabe umnotho wethu ukhona endleleni eqondileyo. Ngabe abantwana bayasebenza kumbe bahambe ezikolo bayephutsha kodwa kathi sisakhangelele ukuthi ezilongo ngile jaha lami lamajaha amangu-5 elinye izangithengele i-face powder elinye ama-hello elinye ngithengele lokhu end of the day selesisu kasazi ukuthi esikabani.
Umqondisi wenhlanganiso eliseho Memorial Trust yona enakekela abantwana abaswelayo unkosazana Gugulethu Mkandla uthi abanye abasakhulayo sebethengisa lo chansi ukuze bathole ukuziphilisa.
Abantwana kanjalo bagcina sebemithi kumbe bakhona abanye ikakhulu labo bebehlala bebodwa bengabantwana ukuthi bayagcina bemithi ngemva kokudayisa imizimba yabo bezama ukuthi bazisuze uncane kokuphila.
Amazwi kamamkandla agcizelelwe unkosikazi Sethekele Jabangu umqondisi wenhlanganiso elwela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe.
Abanye babo ngabasuka besiyathengisa impahla ezihlukeneyo besiyathengisela abotsheketshe ma bebuya lapho ebutsheketsheni babuya sebengabantu abazithweleyo. Abanye babo bahleli nezisu abangazifuniyo ngoba nabo baba babulabo babantwana abazifuni lezisu.
Ukhansila kawa-13 eGwanda Mnumzana Miklas Ndlovu yena uthi kuyadinga ukuthi urhulumente ancedise izimuli eziswelayo ngokudla ukuze abantwana bengaziphandeli begcine sebesekele isikolo.
Nga futhi kuyavuma uhulumende avuselele lolwana uhlelo lwakhe lwe-GMB ukuthi ilethe ukudla ngapha ebantwini ngoba heyi lokho kukhona ezitolo akuyadura okunye okumangalisayo abantu bathole nzima ngoba nxa ungathi uyakhangela i-20 kg kubo-108 khonale manje abantu ngeke bayikwanise.
I-Studio 7 ehlulekile ukuthola amanani kahulumende aveza ukuthi bangaka abantwana asebephume esikolo bengakaqedi lonyaka. Kodwa nake ngesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubeke ukuthi abafundi abafika inkulungwane ezilitshumi bathiya isikolo ngomnyaka ka-2020 njalo kuphose ingxane yabo bezithwele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nonkosikazi Ellen Shiri-Yetenga isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change esibona ngenhlelo zokuqhutshwa kokhetho kulelo bandla. Sihlaziya izehlakalo zodlakela eziselizweni ikakhulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho zithinta njani abesifazane.
Udlakela lolukhona elizweni alukhethelekile ukuthi ngumuntu ongumama kumbe ngumuntu ongubaba. Kodwa nxa sikhangela esikhathini eziningi obaba bayenelisa ukuzivikela nxa siqhathanisa labomama. Sibona nje ukuthi udlakela lolu asikudlakela ukuthi uthiwa yikutshaywa kuphela kumbe ukulimala. Yebo siyakubona ukutshaya ukuthi kukhona njalo ukutshaya lokhu kuyenza kuyahlukumeza abantu psychological ngoba kuyenza abantu becine besesaba and njalo labo mama labo base bebona ukuthi nxa kutshaywa abantu abangabo baba bona njengoba mama kuba nzima ukuthi bazivikele. Yikho suzabona omama abaningi sebesicina sebesesabela khatshana sebengasafuni ukungena endabeni ezokhethu. Njalo sesizakhangela okuyokuhlukunyezwa ukuthi lokho esingathi intimidation abantu bayethuselwa. Siyazi nxa sikhangela emakhaya lapho ule intimidation eningi omama bayatshelwa ukuthi ngalingejela ukuvotela kumbe ukusekela ibandla lezanu lizancitshwa inhlanyelo kumbe lincitshe ukudla siyazi ukuthi esigabeni eziningi kulendlala abantu abaningi baphiwa ukudla nguhulumende bephiwa ngabosabhuku bephiwa izinduna bephiwa ezigabeni lapho abahlala khona kumbe amavidiko yikho sizabona ukuthi umama uyabe sesaba ukuthi nxa engasekela ibandla eliphikisayo uzancitshwa ukudla njalo lokuthi ukuzamhlukumeza ukuthi nxa engancitshwa ukudla abantwana bakhe bazaphila njani so ngeyinye ngolunye udaba oluhlukumeza omama sesizakhangela ukuthi kulento le ukuhlukunyezwa lokho ke kwayenzakala kubo Honorable Joanna Mamombe labo Cecilia Chimbiri labanye khathesi kulodaba loluka Blessing Ali owabulawa ikabuhlungu bemquma ngezinye izinto ezivisela omama ngemuva eziyenza besabi lokuthi bengasoze besebenze kakhulu entweni ezombangazo thina njengebandla siyakubona khona lokhu sihlezi sikhuluma khathesi sibhalele i-NPRC sibhalele le Human Rights Commission le Gender Commission ekhangelane labo mama ukuthi lina yini elilamandla oku-investigator izinto zona leveli ezikhangelane lokuhlukunyezwa kwabomama kumbe labantu jikelele ngesikhathi sombusazwe sesicela likhanye lisudaba lona lolu labantu abaphambanisayo bebabophe bebahambise entolongweni njalo lamapholisa sihamba siyaripota emapholiseni but kukalutshwana okokuthi sithole impendulo esizifunayo njalo lathi njengebandla sizabona ukuthi senza ngoba ngenye indaba yona le eqakathekileyo kudaba lethu lama-electoral reforms ukuthi sikhulume ukuthi kube le-code of conduct ukuthi amabandla azabonakala ekhuthaza udlayela kumele ajeziswe kumbe akhitshwe kuma ekhethweni kumbe amiswe ukukontesta ekhethweni ngoba abe yenze izinto zodlakela ezi-violence.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Ellen Shirietenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kulelo bandla. Ibandla le-ZANU-PF lihlezi lilandula ukuthi libangela udlakela, njalo lithi ababangela lokho kufanele bebotshwe ngamapholisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington.
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Sihlaziya umbiko othi wona inani labantwana abancane abadlwengulwayo liyaqansa.
Msakazi, ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu, esikhathini esokuthi singomama abantwana bethiwa ngamantombazana asisahlali labo, uthole ukuthi umuntu usemsebenzini abantwana basekhaya. Lokho kunikeza kakhulu abantu besilisa ithuba lokuthi banukubeza abantwana bangamantombazana. Angeke ngithi abesilisa abasatholi intanga yabo ukuthi bakwazi ukuthi bathole ucansi kibo kwintanga zabo, kodwa ngingatsho ngithi kuyikuthi nje abantu bathatha i-advantage yokuthi nampa abantwana okulula kibo ukuthi umuntu wesilisa afike azenzele lokho afuna ukukwenza kulokuthi ayeqala phansi akhombise untanga wakhe ozamtshela lokhu lalokhuyana amfune lokhu lalokhuyana. Ngakho kugcina kusenza abantu besilisa abaningi sibabona sebedlwengula amankazana kungoba befuna ukuthi baqedele inkanuko zomzimba emankazaneni lawa abasuka bawadlwengula bengalande untanga babo ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu akalayo le mali yokuthi abe lomuntu wakhe ozathi hayi lo ngumuntu wami mangingilokukha ngilenkani kozomzimba zoqonda khona umuntu lo uzafuna izinto ezifana labo sepa labo ubani bani ukuthi amondle njengomuntu wakhe. So abantu besifisa abaningi bakhanya sebengani sebephephela kakhulu ebantwaneni njalo bathatha advantage naleyo ukuthi abantwana isikhathi esiningi abantu ababhekileyo omama kabe kweduzani labantwana kumbe umuntu usho ukuthi ngumalume uyohlala nabantwana futhi umalume uyosedlengu lwabantwana into ezifana nalezo. Okunye futhi yebo imithi abantu sebasebenzisa kakhulu bathathi ukusebenzisa imithi babuthatha babuhlanganisa kakhulu lokuthi kuthiwa umuntu engalala lomntwana omncane lokhu nalokhu kuzayenza kube nje angazi ukuthi inkolelo evelaphi leyo ehlukumeza kangaka uze umuntu ethi hayi ma ulomkhuhlane lo mkhuhlane wakulezi insuku ungalala lomntwana omncane umkhuhlane lo uyaphela. Zikho sesizithola sesimene sibuhlungu kangaka sokuthi abantu abangamantombazana sebephokuni ukubezwa njengokocansi.
Okunye kuthiwa baningi kakhulu abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu i-5 years labo abadlengulweyo. Kungakutshengisani lokho?
Thina kudala sikhule sisazi ukuthi kungathiwa umuntu wesilisa unukubeze umuntu wesifazane bebezeka ngokuthi hayi yena umuntu wesifazane lowo kade egqoke njani aza nukubezwe mhlawumbe ubegqoke isigcedezana aza nukubezwe ngowesilisa. Kodwa manje nxa sesikubona manje sokunukubezwa lezi ngane ezisengaphansi kweminyaka emihlanu kuyasithengisa sobala ukuthi asikho isigcedezana esingagqokwa ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu. Isigcedezana bandeso sola yona yini ekumuntu wesilisa ekwenza umuntu wesilisa azahalele ukuthi alaye lo mntwana omncane kangaka nxa kungasomuthi ngoba ayikho into esingathi yenziwe ngumntwana ongaphansi oleminyaka engaphansi kwemihlanu eyenza ukuthi umuntu wesilisa waze wasukumyelwa yimizwa wabamba umntwana usuke eyenzeni umntwana oleminyaka emncane kangaka. Akula nto enye eyenza lokho kulezo nkolelo kumbe yimithi nje abantu abayenzayo. Mizwa bani evuswa ngumntwana oleminyaka emihlanu emuntwini wesilisa?
Umbiko lo uthi njalo bakhona abantwana abangabafana labo abadlwengulwayo ngosizi. Kungakutshengisani lokho njalo?
Umhlaba esiphila kuwo usumi manzonzo angazi kwabakholelwa ezinkolelweni zesiKristu lezi bazathi umhlaba ususiye emaphethelweni njengalokho kukhulunywe eBhayibhelini. Mase sifika ezimeni zokuthi sizwe ukuthi labo mama sebefika esimeni sokunukubeza abantwana abangabafana kubonisa khona lokho ukuthi impela umhlaba ume ngelinye indlela usume ngendlela engaqedakaliyo. Kunzima lokuthi ungumuntu kukholele ukuthi kulo muntu wesifazane ongabamba ingane encane ayinukubeze. Abantu abangomama bayenza into enjalo asazi noma ngusathane noma yiwo leyo mithi labo mama bayisebenzisa imithi leyo ukuthi bakholele ukuthi ningasebenzisa ukuthi ulale lomntwana omncane ongumfana kulento ezokwenzeka. Hayi, into embi kakhulu msakazi, into embi kakhulu esingazi lokuthi sibambe njani singabantu emhlabeni ukuthi impilo bani esesiyiphila. Nxa sesilabantwana abangabafana abancane abasuka banukumezwa ngomama, omama sikhangelele ukuthi ngani yibo abavikela abantwana. Abantwana bazophephelaphi? Amantombazana aye kubo baba adlwengule, ayo baba abantwana abangabafana baye kubo mama dasike kadlwengule. Yimkhubo okumele ukuthi laba bantu ababanjwa besenza leyo nto okumele ukuthi bajeziswe kabuhlungu kwenzeke kube yenziwe isibonelo ngabo emphakathini ukuthi le nto eyenziwayo abayenzayo i-wrong, akumelanga iphinde yenzeke. Akumelanga umntwana ongumfana asabe ukukhuluma lo babakazi kumbe lo malumekazi kumbe lo dadewabo ngoba udadewabo uzasuka amnukubeze. Ngichilo nje lihlazo nje esizweni sathile lesi msakazi, into esabekayo nje.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ebesiqoqa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibane njalo ngeviki ezayo. Lila.
Siyabonga Chris. Balandeli benguqo, nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 3, Wawa 1, Ngezi Platinum 2, Chigenin 1, Herentals FC 1, Caps United, Kepe Kepe 0, Platinum 1, Manica Diamonds 0. Siziqhibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi we-hip hop odabuka eGwanda uMega Mike. Thank you.
what I do when I'm in the booth, ma.
Ngokomculo lisizwa izibiza ngoMega Mike kumbe uBig Mike. Kodwa igama layo lokuzalwa nguElias Mike Nare.
Ngokonapha nje eGwanda esijawundeni siba khonapha elizweni lethu eZimbabwe eGwanda. Yilo nje impesha amajawunda ngomculo. Kuba ku-industry music nje ngaqala ngo-2019 kuzokube nakhathesi nje lokhu ngiphusha nge-music yami. Ingoma zami esengilazo kathesi sengile ngoma ama-single kuphela ezingu-10 yizo nje esengilazo, but kuleyinye ebuyayo nje masinyane isifunisi yona le yabitshisa kudala.
Ingoma aziphetheyo umhlabeleli namuhla zibalisa ethi abangithandayo majawunda kanye lethi kakhulu.
Demo I just bossed in, laba fana ngama bossing. Ayu kulu siye always laba bossing. Sase dala ngama choosing. Iskan gupela when we dossing. All out when we goss in. Chey ho ganda opposing. Ayu sugan sose yenza kakub. Lawa yo kidding kwanda town bank de lukse ti face. Angaz li kona li swile li tule nga til chile. Put the jam in vibrating eche li sheka ganani. This is a class for beginners. If you clever chata mani osin pinjami. You see I
never. Utola gala nja numtulo wako.
Umla leri nje onga befune kumana lo meka mike. Yamtola ku nombolo zocingo ezithi 0719355312. Yizo inombolo zami ofuna ukungithinta ikakhulu nje kuWhatsApp uyatholakala kulapho engihambisa lula imusic yami. Okwakhathesi ngize ngisadinga imarketing ukuthi ngiyaziwe, so angilabuvila nje okokuthi umuntu ofuna ngimsendela angiyamsendela, angilabuvila kuWhatsApp ikakhulu.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kubalandeli ngithi hayi, kusazoba mnandi nje lilo Mega Mike, sazoliphekela nje ukudla okumnandi. Then ngabe ngiphakulela lena lisitsho nje ukuthi kunjani. Then into engidingayo kini nje i-support yenu, liqhubeke nje lingisapota nje. Ngiyabonga kakhulu balaleli bami, ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni kuMega Mike ngale. Kamaika isabela ke kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. UZulu webulilima ubevota kuma-by-elections okudinga amakhansila amathathu okaward 1, ward 14 kanye lo-ward 16, kodwa babikwa bebalutshwana abavotileyo. AbeZimbabwe abahlala kule South Africa bephansi kwama-special permits bamukela ukwengezwa kwesikhathi sokuthi bafake izicelo zokungena kweminye imikhakha yama-permits. Kepha bathi lokhu akusoze kubasize. Ungene kusuku lwesibili namhla umcimbi okukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana oqhutshelwa khonapha eMelika kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungami linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.